Indaba kaMonzora vele ethi nasesidlule kiyo ngoba mhlaka 7 January uDouglas Monzora wabhalela iZEC ebazisa ukuthi yena uzancintisa ukhetho eyiMDC Alliance. Ngokunjalo ngesisekelo somthetho weMDCT sithi umuntu angajoyina kumbe asapote elinye ibandla usezixotshile njengelunga lebandla leMDCT. So ngokunjalo ubaba uMonzora kaselawo amandla adelawo njengo President weMDCT sezixotshile kasayililunga leMDCT. Okwamanje umama uDokotela uThokozane Khuphe sephethe intambo ebandleni leMDCT ngoba uPresident adekhona uMonzora uzixotshile ngokubhalela iZeki incwadi ebazisa ukuthi yena seyiMDC Alliance.
Njengoba lidle phana kanje Ndlovu ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lwama-by-elections lokhetho lomnyaka ozayo, kukhona elizaphuma lakho pho njenge-MDCT?
Hathi msakazi, kakula kudle phana kubandla le-MDCT. Into nje ekhona yikuthi ulowo ade ngumongameli uzixotshile ephathini ngokujoyina elinye ibandla, kodwa ubukhokheli be-MDCT liyabazi ukuthi kukhona. Umama uDokotela uKhuphe uhle wangena wayibamba ekhanda, uhle wayibamba ngesiduku, yikho ke ebize umhlangano wentatheli koBulawayo ukuthi anike abantwana be-MDCT umkhombandlela lo sapho lweZimbabwe lube kwazi ukuthi kumi njani phakathi kubandla leMDCT. Okuqakathekileyo futhi esikubonayo ukuthi mama uKhuphe anti liyakwazi ukuthi ubhizi ngento yokuthi agqugquzele abantwana beZimbabwe ukuthi beyiregister ukuthi babe ngamavoters ukuze iMDCT ingene kuhulumende.